Abantu abanenge kwekwe bathi kunzima ukulandela isiqondiso zohlelo lolu kulandela ukubhubha komuntu obelomkhakha wegciwane le-COVID-19 obulala abantu abanenge kwele India. Umnumzana Alex Thomas Womela uthi abantu kabenelisi ukuhlala ezindlini ngenxa yokuthi bayazisebenzela emikambo lezinye indawo.
I-lockdown yethu isilei. Yafa ngo president but abantu bayahamba ya abantu bayathengisa nje bangena etown bayangena emalocation bayathengisa so ukuthi abantu lapho ngokuthi ukutshontshela kuphela isikhathilesi.
Umnumzana Wilbert Ndiweni laye ohlala enkabazwe ulombono ofanayo.
Abantu bakhathesi vele baphila ngokuthengisela. We are moving from one point to another bethengisa. Ukuthi sibavalele endaweni eyi-one kungela something esingabanikeza yona. Since kungela usizo olunjalo, it's very difficult ukuthi abantu babe endaweni eyodwa.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Jabulisa Chuma, esinye isakhamuzi seKwekwe.
Okwenza abantu bagcine sebengena esitaladini bedinga ukuthi bathengise lokho lalokhuyana, ukwenza ukuthi bathole imali zokudla. Bathole imali yokugcina imuli zabo. Yikho kusuka kube sekuphambanisa njalo indaba le ekhulunywayo ukuthi abantu kumele singahlangani singathintani kakhulu. Engathi kuthiwa i-social distancing. Iyahlupha ngoba abantu ukuthi bahlale ezindlini akubala kudla.
Uthuma ufisa ukuthi uhulumende angenele ukwenzela unceda ababhekane lenhlupho ezishiyeneyo edolobheni leli.
Ngoba ungakhangela kwesinye isikhathi ntambama uzabona abantu sebegcwele ezitaladini bezama ukuthi bathengise ngenye indlela singabasola, but uphinde njalo uwazi ukuthi indlala udubo lwesisu lunzima kakhulu. Ngokunjalo ngikhangele ukuthi ngabe kuyenza bakuthi uhulumende ancede abantu bathole ukudla.
Uthuma uthi umkhakha wegciwane le-COVID-19 wenze abantu abanengi ukuthi bayehlatshwa ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-coronavirus.
Ngithe ngifuna ukuhlatshwa mhlaka 20 ngaya ekliniki ethiwa yiZibagwe eclinic, ngathola besitikabala. Ngasuka lapho ngaya kwenye ikliniki njalo ekhwekhwe khonapho duze we-City Council ethiwa yona i-Old Davis, ngathola njalo la kumithi akula. Ngingabuza njalo ukuthi uma ngingaya esibhedlela ngingayithola yini, bathi isibhedlela kakula, e-General Hospital lakho kakula. Ngazofonela kwenye ikliniki embizo, yikho engeza ukuthi ingazoyithola khona, ngahamba ngahlatshwa khona ngale. I-vaccine leyi ayitholakali especially yokuqala, ngoba sekulanto abaningi abafuna ukuhlatshwa kulandela umkhosi lo obekhona ukuthi indeni valent ikhanya ngani sikhona eKwekwe.
Iziphathamandla ze-council yeKwekwe zalile ukukhuluma ngodaba lolu, kasenelisanga lokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngoba bezingaphenduli omakhalekhukhwini babo. Uhulumende uthi bayakulandela konke okwenzakala eKwekwe. Kusenjalo sekusilela amajekiseni okuhlaba abantu elizweni lonke jikelele ukwenzela ukuba bazivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Okwamanje uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 666,786 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe, kuthi abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 335,679 sebehlatshwe okwesibili. Uhulumende ufisa ukuba kuhlatshwe abayizigidi ezilitshumi 10 million. I-COVID-19 seyabulala abantu abedlula inkulungwane lengxenye eZimbabwe 1,594 kusukela ngombimbitho nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.